Wayeziqhenya ngalo umhlaba wonke uhulumende weZimbabwe ehlelo lokunakekela uZulu omncane lomdala owayengenelisiyo ukuziphandela lwaluphedo lugatsha lwenhlala kahle kaZulu ole-social welfare. Ngaphansi kwalolu hlelo asebekhokhobele bebehola imali ebisanelisa ukubagcina besuthi njalo bengaswele lutho. Kwabatsha lolu hlelo lwaduma ukufundisa iningi lezintandane lalabo ababephuma ezimulini eziswelayo ngokubabhadalela izimali zesikolo. Ngitsho lalaba abalemizimba eqinileyo bazakhumbula ukuthi uhlelo lwe-social welfare lwalubapha ithuba lokuthi benze imisebenzi yokuthuthukisa izigaba zabo behlawulwa ngokudla loba imali eyayisanelisa ukuthenga inswelo zabo eziningi zansuku zonke. Kodwa lamhlanje amakhehla lezalukazi ezazigcinwe luhlelo lwe-social welfare baphakathi kobunzima bokuswela ukudla kanye lokunye okufana lezigqoko ngoba inhlelo zonke zazibagcina sezaphelela emoyeni. Njengoba lonyaka uZulu wonke ekhala ngendlala engaka, iStudio 7 ixoxela abanye asebekhulile abathiwa emoyeni kufa kwe-social welfare idinga ukuzwisisa ukuthi kambe bona bangabe baphila njani phakathi kwendlala ekhalisa abasaqinileyo. Umnumzana Robert Hadebe yisakhamuzi se-Cross Mabale eWange.
Abadala lapha bathwele nzima baphila isiphila sokucela izibhururwini. Nginje mina nxa ngingasatshelanga abantwana ukuthi bandithumisele imali akula kudla. So wonke umuntu omdala uthwele nzima yinto yakhona ekhona la ngoba akula factory akula lutho. Ama-factory ayekhona asabroka so sithwele nzima la.
Uqhubekele phambili esithi okwakhathesi kunzima ukuthi baluthole uncedo lokudla kubomakhelwane ngoba labo baphakathi kwendlala esibangele ukuthi abantu baswele kokunceda abanye abangaphandle kwemoli zabo. Isakhamuzi se-Cross Jotsholo umnumzana Simon Madonsi uthi phakathi kwendlala ekhona abadala yibo abafuna uncedo kakhulu kodwa usizi ukuthi abalutholi.
Abantu abadala baphakathi kobunzima ngoba akula lapha bangathola khona ukudla. Khona okukubuyayo kwe-green loan ikwaba kuzuzayo. Kunzima njalo ukuthi bakuzuze bekwanise yonke into abafuze bekwanise. Lalaba abantu esabavotelayo kababonwa. Uma bebuya bezokhampena kulapha babuya lo mumbu wekhampeni. Kodwa isikhathi esiningi vele kasibazi. Ungaveleli imvoti le-ewini edlale ofisini. Lizambona futhi kushiya kumakhampeni. Abantu abadala bathwele nzima akula ncedo.
Usole kakhulu amabandla ezombusazwe sithi ahlezi ebhalisa abantu kulolu laloluya uhlelo kodwa usizo lwakhona lufiki ebantwini. Uthi sebenanzelele ukuthi ukudubeka kwabo sekwaba ngomunye njalo onobhutshuzwayo ukudinga usekelo kwabezombusazwe. Ukhala njalo ngokuthi ukumiswa kwenhlelo zenhlanganiso ezizimele zodwa zokusiza asebekhulile sekubajiye esikhaleni.
Lama organization ayanceda ngokuhle athi sigawasepha sibekhangela ukuthi lapha kungathoselwa khona ukulidola kumbeni ngumntanakhe ayodinga la ukudla. Abantu abaningi sebephila ngokuthi angatholi ishugela yamadola ekuseni benatitiye emini besisikhathi betshone ngendlala. Uma kulokhu iyimpuphu bazazi bethole ukudla ntambama njalo kube ngakwani futhi ukudla kwangikhona lokhu.
Phakathi kwenhlelo ezazidembise ukuthi zizosiza abadala abaswelayo kwakukhona olinye kwakufanele luqinise ukuthi asebekhulile baphiwa ithuba lokuthola umombo we-green loan scheme ngaphandle kwembadalo njengoba bengalandlela yokuthola imali. Kodwa lokhu lakho kwehlula njengoba umnumzana Mate ovela emambanjeni eWange elandisa.
Kuke kwabuya uhlelo la kansela wathi nala libhalwe lapha libe liza kwenzwa njani lizawuphiwa isaka each month and then ephiwe $10 uphiwe $10 futhi yokwenzani yokuyogayisa kodwa leyo hlelo azange luyenza kahle kanti sikunje sikhuluma nje amasaka abuyile la amasaka abuyileyo la we ought to pay $3 per 50 kg nxa ungala $3 you can't get that isaka so iproblem esiqondana nayo lapha even isabhalwa ukuthi nabaza sidinga i-food relief kodwa asiyiboni lakathesi.
Umsekeli kamphathi intambo ezemsebenzi kaZulu lokunakekela abadinga usizo umnumzana Andrew Langa uthi kuliqiniso ukuthi okwakhathesi abadala batholi ncedo oluvela kugatsha lwe-social welfare. Uthi lokhu kungenxa yokuthi uhulumende akalamali yokuvuselela inhlelo ezazingaphansi kwalo lolu hlelo. Uthi uhulumende usalungisa inhlupho ezithile ezaphambanisa ukusebenza kwalezi nhlelo anduba azivuselele. Umnumzana Langa uthi kungumlando wabo bonke abaphethe uhlelo lwe-green loan scheme ukuthi babone ukuthi asebekhulile bathola lolu sizo kungela mbadalo engaphezu kwamandla abo. Ngikobulawayo, ngikuthabanga Mathebula, entatheli Studio 7.